Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyathathelela ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 Hlangula 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lapho esihlala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngale sigezi zenje. Isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siphilise siphilise le muli zethu.
Iinkokeli zenhlangothi zikahulumende uzwekazi le-Afrika sezijelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakathesi abanye ngabafundanga bacina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLineet Moyo yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yenenye isebuyangene. Unokuthaba Dlamini usipha lolodaba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-Ambassador Fatalase Jomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiJomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungena migoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezinga eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063. Sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Afrika siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba singekela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ukusela nokunye ukuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukuba nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhlala masinyane belungise iholo lababalisi. Nanamhla lokho ngakalungi. Ngakho koko esikutshela kabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lomhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebesikhona sesisho ukubhadalela abantwana izimali zesikolo
lapho esihlala khona ukuzigcina lokudlathi sifana ngale sigezi zinje isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi uma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilise le muli zethu.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa lamuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe ongaholeka kuhle kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu suku sonke into eliholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu, abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela bezimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka-2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Bakatesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bagcine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Katesi sendo kungabazukulu wokuzintandane wokuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani. Loba kugula lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angilakho engingazincedisa ngakho.
Ukansela Given Moyo wekhathetshethe ward eWange West esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyathiwa ngumkakhe kungela lapha angabamba khona kwezomnotho engasebenzi. Achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela okokuthi bagqokani, achiyelwa abatwana okuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula uhanjiswa kuma-hospital yarefeya, kuma-hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni uMoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abatwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abe sesala ehlubeka labatwana okwempilo yabo yonke. Abatwana bagcine bengafundanga ngendlela ade kufanele bafunde ngayo. Abatwana bagcine bengabatwana ukuthi lokhana okwenzakalayo abantwana labana bazaqhubeka benjalo beduvela.
Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu bunzima obubhekane labesifazane, ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye ye-politics ye-development ye-Zimbabwe, la-business ye-Zimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families la-kuma-communities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka-23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu owe-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe, lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondiso ubona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla umnumzana Chingeta Iguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba i-commission ebona ngokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla le-ZANU-PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court, osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla le elephikisayo ele-CCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lonyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Monzora owe-MDCT, Lovemore Maduku owe-NCA, wako waba isiphathamandla se-ZANU-PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe-National People's Congress, Kwinyai Henry Muzorewa owe-United African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende yakwele India umnumzana Narendra Modi namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe, emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika u-Treasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye leChina kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. U-Yellen utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lokuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis, eFrance.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bajayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Wona-ke ngagoqela eleZimbabwe. Ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcinihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa ye-Blue Vendors and Traders Association umnumzana na Michael Ndiweni uthi uqathekile ukuthi ususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bekhapha imingcele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama SIM card ukuthi bakhulume lezimoto zabo ezihlobo zabo lapho abavela khona. Kathesi kuzaba lula ukuthi baxoxisane baxhumane lezimoto zabo even abathengisayo ungasezimuli ekutheni baxhumane labantu ababelama orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso yikuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi-ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport also kube le-passport enye nje esadiki kube le-passport eyodwa kwenzela ukuthi abantu ba hambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizimusi kwele Botswana njalo ehambahamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa and le-Namibia umnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu ngisuthi nabantu abasekhaya ngezihlobo ezisegoli eZambia mayemaza eZambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise. Kuba easy nxa usuke usiye eNamibia usuke usiye eSouth Africa uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Afrika.
Kujeza ukubona i-Afrika ilizama ukubona ibe i-Afrika as one. Kasa kuno kwa ngeke uphuze ukuthi ama-border sekuchiwe. Kasa into ezincane ezinjengazonezo ezingubona ama-Afrika sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amane la akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa Development Community SADC akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana lomnumzana Masimba Kuchera bathi lokhu kuzathuthukisa bamabhizimusi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube yinto esinqomayo esiyithakazelelayo njengesizalwane sesadakhe uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business umbe balama business emazweni wona lawo so nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges sokusithi ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqhathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo unhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
What a Friday, I'm seven to forget. What a Friday.
What a Friday. Namhlanje silomculi osakhulayo ulayinet moyo. Umamoyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Abazali bakhe besiyadinga amajenerali uhlaza ePerth Australia. Asizwele imbali kalinethi kwamafitshane.
Azalela ngo-1995 koBulawayo. Ngafundela esikolo esithwa ngumgoqo enkulumane 12 and mina labazali bami sa relocated from kuBulawayo to Australia and that is where we currently reside. Sihlala khona lapha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayer be said before you like incense.
Unilethu ukhiphe idlanti lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke sekesikhathi ekwezomculo.
10 years ago, ngaqalisa ukuhlabela ngisechurchi. Ngiqalisa ukuhlabela e-choir, in the church choir. Ngiqalisa ukurealize ukuthi hayi ngikwanisa ukuhlabela, ngikwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engiyirelisayo. And kuthiwa is called The Author and The Finisher.
So the mountain be shaken and the hills be
removed. Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLinethi kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artist o Rebecca Malope, o Winnie Mashaba, o Joyous Celebration, and I really enjoyed and really loved what they did and what they are still doing right now. So you know, our influencer, which is also Savela Civili, and abazali bami labo ba encourage ukuthi ngingene gospel music.
Utholakala ucela uxhaso balaleli litshenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngaphi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and nxa ufuna i-physical CD ngiyakuthumezela. Just follow me on social media, Instagram and Facebook under Lynette Music.
Australia.
Ngibali ukholisile umculo kamamoyo uLinette Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Ulife Talk namhlanje lingakhohlwa sikhubekhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ukuhlala kwamadale awe nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7 lilakho ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo zalo 001-202-465-0318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930-13860, 15460 kilohertz ku short wave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175-7255 short wave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanywe amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele-International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uProphet Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.